Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lipuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 mhlazi ku 7 Nhlolanja 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje amapholisa acitha ngodlakela umbuthano webandla le Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru. Icelele MDCT lisungula umkhankaso wokuchaya amabhodo.
Lo umkhankaso wokuthi omama bazabethaya izimbiza ngemphini yabo befuna inguquko lapha elizweni.
Kambe kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu besigaba seMandebeleni bengabhaliseli ukuvota ngobuningi?
Abantu beMandebeleni bakhathele, abantu beMandebeleni bavotile kusukela ngo-1980 ayizange ifike intuthuko kubo.
Iqembu leSenegal liphakamise inkezo yomdlalo wenguqu we-Africa Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sabi wayecithe ngodlakela umbuthano webandla le Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru izolo. Ababone kusenzakala batshele iStudio 7 ukuthi amapholisa azame ukubopha unobhala oqoqa inhlelo zebandla umnumzana Amos Tibaya, kodwa intsha yebandla yavimba amapholisa. UTibaya nguye njalo ozancintisa kusigaba seMkhoba edinga ukuba lilunga ledalele ephalamende. Ekuqokozeleni okwenzakeleyo ubikwa amapholisa edobhe amalunga ebandla leli ambalwa ayovalelwa esitokisini. UTibaya utshele iStudio 7 ukuthi bebebhodabhoda besezimoteni zabo ezingamachumi ayisikhombisa. Amapholisa ahlome ngemibhobho abasukela ababopha. UTibaya uthi kubotshwe abachayeli bezimota abangamachumi lasithupha. Akwaziwa ukuthi betheswa calabani, kodwa uTibaya uthi amagqwetha abo azayakhulumisana lamapholisa namuhla ekuseni. Kodwa isimanga ukuthi amanye amabandla afana MDCT kunye lezanu PF ayakhankasa kungela obotshwayo. Imizamo yokukhulumisana lamapholisa ngalolu daba yehlule.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda,
lokhu bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisela ukuvota ikakhulu ezigabeni zeMandebele. Lokhu kukhangelelwe ukuthi kuzanciphisa izigaba zalumango eza bameli bedalele ephalamende. Sixoxe lengcwethi yethu bungena izombusazwe umnumzana Greta Voloza Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kubangelwa yini ukuthi ubhalise abantu abalutshwana kakhulu abahlala ezigabeni zeMandebeleni.
Okwakuqala mnumzana ikuthi abantu beMandebeleni bakhathele, abantu beMandebeleni bavotile kusukela ngo-1980 ayizange ifike intuthuko kubo. Abantu beMandebeleni bathe ngabo 2000 bonke bahamba ngobunengi babo bavotela i-opposition. I-opposition manje yiyo ebanyampise inhliziyo kakhulu, ngoba abantu labo kade bekhangelela ukuthi khona njengoba nasesilama MP angasiwezana kusho ukuthi intuthuko singazobuye. Manje intuthuko kayizange ibuye. Abantu beMandebeleni inhliziyo zabo zinyampile kakhulu ngalokho okwenziwa ngama-political parties. Ama-political parties abuya labantu babo abafika bona bababeke phakathi kwabantu bathi bona basekelalo. Umuntu ongasuye wendawo yona leyo, lokhu kunyampisa kakhulu izinhliziyo zabantu sokusenza ukuthi khona abantu bakithi, abantu beMandebeleni bangasayi lokuyabhalisa, ngoba bethi bona nxa besiyabhalisa vele khona kubancedani pho, njengoba lalabo bantu bona ababafunayo kabafunakali, kufunakala labo abalethwayo besi zalapha ngezinqola zomlilo. Intuthuko njengoba nanjilwa phezulu, intuthuko abantu beMandebeleni bathwele nzima, abantu beMandebeleni abalamsebenzi, abantu beMandebeleni kabala lutho la kumankampanizi kabaqhatshwa. Lokho kuyabanengisa kakhulu inhliziyo, njalo kuyabanyanyisa osokusenza ukuthi bathi ayi yekelani ke thina sizihlalele, abavotayo bavote bona.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuthi uZulu wezigaba zeMandebeleni laye abhalisele ngokuvota.
Ama political parties lawo akhona kumele ukuthi alethe intuthuko ebantwini, kumele ukuthi khona abuye ebantwini, kungene abantu abafunwa ngabantu. Lokhu kuzabenza ukuthi abantu beMatebeleland babe lomdlalo ukuthi yebo umuntu wakithi nanguyana ukhona onguyena thina esimfunayo, kuzabanika umdladla ukuthi bahambe bayivote. Lanxa sekuvotiwe ama-political parties la kafunde ukuthi khona avikele abantu beMatebeleland, angabavikela ngokuletha intuthuko, angabavikela ngokuthi alethe imisebenzi, bangabi belokhe bechiywa eceleni abantu beMandebele. Ama-political parties kathesi silezano PF, izano PF ikhuluma ngeGwayishangani Dam, kumele lokhu kwenzakale. Nxa kungenzakala lokho kusho ukuthi khona ngokhetho oluzayo abantu bazarejista ngobuningi babo, besazi ukuthi khona hayi into zakithi sizisebenza manje. Kodwa ngaphandle kwalokho kuba nzima sibili ukuthi abantu bakithi kathi bathi babe bevotelani, ngoba akubancedi lutho, kodwa kunceda labo abantu abavotelwe ngoba bona bazahamba bayethola ukudla, kanti ke abantu abaningi bengatholi lutho. Ama-political parties kazame ukuthi lokho akuthembisa abantu akwenze, lokho kuzanika umdladla ebantwini abavotayo. Njalo ama-political parties kayekele ukuthi wona abe yiwo abakhulu babantu, kodwa abantu babe yibo abakhulu, wenze ukuthi abantu bangaboni ukuthi khona kawusebenzi kuhle, balalo yini ilungelo lokuthi akubiza back esingayithi record. Kathesi ufanda ukuthi abantu bakithi kabalalo.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Spanda ocubungula ezombusazwe. Lokhu sikudabalo ezombusazwe icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngomgqibelo lisungule umkhankaso wokuchaya imbiza ngephehlo. Ukhuthazwa abantu ukuthi bengavoteli icele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora kunye lebandla lezanu PF. Ngoqele sikhulumele sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Ngomgqibelo umkhokheli webandla le-MDCT uDokotela Thokozani Khuphe usungule umkhankaso we-Beat the Pot, Stop Discriminating Against Women, Stop Victimization of Women, Vote No to Mnangagwa and Vote No to ZANU PF. Lo umkhankaso wokuthi omama bazabe betshaya izimbiza ngemphini yabo befuna inguquko lapha elizweni. Omama bazabe betshengisela ukuthi khona uhulumende we PF esebenza lo Monzora sebenze isivumelwano sokuthi bancindezele omama abakuleadership. Uzananzelela ukuthi uSpeaker of Parliament ukhethe ukuma lo Monzora kungxabano yebandla le-MDCT. Uzananzelela njalo ukuthi uMinister of Justice ukhethe ukuba lo Monzora kungxatshano ye-MDCT. Lakunjalo amajaji akhetha ukuma lo Monzora kungxabano ye-MDCT, okuveza sobala ukuthi uhulumende wezanu PF esebenza lo Monzora bayancindezela omama, bayancindezela abesifazana. Okwesibili, umkhankaso lo ngokuchaya imbiza yenguquko ukuthi ngaphansi kombuso kahulumende wezanu PF omama bathwele qatha, abalanto zokuphika emagumeni abo. Ngakho ke imbiza azilalutho phakathi kosebezichaya ngemphini. Omama bathwele nzima in terms of ukuthola amanzi, kunzima ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo. Abasemadorobheni amanzi ayahamba, abasemakhaya izibholane zikhatshana. Omama uyathola ukuthi bathwele nzima ngokuya emaklinikhi, akula mithi ezibhedlela, akula mithi yamababy clinic. Omama bathwele nzima ngendaba zokuhambisa lezi kumabhasi kazokhoba. Mama bathwele nzima ngoba bafake emabhasini babe yi-standing, bahlukunyezwe ngobaba. Mama bathwele nzima ukuhambisa abantwana ezikolo, izikolo zivulwa kathesi. Ngakho ke omama bazabe betshaya imbiza zenguquko kusukela ngomgqibelo kuze kuyefika kuma-by-elections kamhla ka-26 March, besithi khona uMonzora lezanu PF akumelanga bathole amavoti abo.
Manje njengebandla lina likhuthaza ukuthi abalandeli benu bayenze njani, bavotele bani?
Njengoba usapho lweZimbabwe lusazi ukuthi ibandla le-MDCT likhokhelwa ngudokotela Thokozani Khuphe kalincintisi kuma-by-elections lawa azayo ngombimbitho, sithi kibo abantwana beZimbabwe kabahambe beyevota, kodwa bangabona lapho lebandla leli elikaMonzora i-MDC Alliance lelezanu PF bangawavoteli, ngoba yizo izitha ezinkulu kubantwana beZimbabwe. So ke kasilabandla esilispecific esithi abantu balivotele, kodwa sithi la amabili athi ndali noma sokutheni bangaqali ukufaka uxa wabo kiyo.
Ungasitshela ukuthi njengebandla likhangelele ukuthi lizayenza nini iCongress.
Umongameli uDokotela Thokozane Khuphe njengoba ephawule emhlanganweni abelawo labonozindaba eHarare kuvike ephelileyo ukuthi sizabalayo iCongress ngomnyaka lo ka 2022, kodwa ke iCongress yethu izafuna iqale phansi esingathi kuma branches wonke eZimbabwe ngo 9970. So ke osokuswele manje ukuthi iNational Council yebandla ihlale phansi iadopte iroadmap ezaproposwa iNational Executive yebandla. Sikhangela ukuthi iCongress sibe layo umnyaka lo usiye phela. Oso uvele obala esingela ukuthandabuza lakho ukuthi ibandla lezano PF sebenza lo Monzora ukuhlukumeza omama abasezikhundleni eziphezulu. Yikho ke le campaign itargeta amabandla lawo omabili ukuthi omama kabathaye imbiza zenguquko bangabaniki amavoti abo bavotele laloba yiliphi ibandla abalizalithola kuma ballot papers mhla ka 26 March. So kangisingeke sibekwazi ukuthi sikhulume ngamabandla angakahlukumezi omama okusebegcekeni njengebandla lika Monzora lelezano PF.
Umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikankosazana Thokozane Khuphe umkhokheli wecele le MDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni thina kwedakile.
Ilizwe libikwa liphakathi kodubo lokungahambi kuhle kwezomnotho ngenxa yokungethembeki lenkohlakalo. Lanxa sokuke kwabotshwa enye inkokheli kahulumende akula oseke wagwetshwa ngoba bonke ababotshwayo bekhululwa kungela qala abaletheswayo. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-corruption eZimbabwe kusibanga esiphezulu kakhulu ukudlula amanye amazwe ahlanganisela uSouth Africa. Kubangelwa kakhulu i-economy yeZimbabwe ekuthini umuntu wonke ukuzaphile, ukuzasurvive sokumele ukuthi abe lenye indlela enza ngayo imali eseceleni angayisiyo umsebenzi ayawusebenzayo. Yikho ke uzathola ukuthi kumbe ngamapolice emgwaqweni abe sebona ukuthi nxa engabhadalisanga abantu izimali umholo wabo awuthengi lutho. Yikho ke baphila ngemali zona lezo ke abazithatha emgwaqweni. Yikho kuba ngcono ke ukuthi ariske umsebenzi kulokuthi athi yena uzaphila ke ngeholo lakhe leli lama RTGS kanti emgwaqweni bathola i-hard currency. So indaba lezi ke ze corruption ke eZimbabwe hayi aziyehli ke ziyaphambili. Kubangelwa kakhulu ke ngomunye ikhonomo elizwe ukuthi ke abantu basebenza kodwa imali abayiholayo kayithengi lutho. Umuntu angasebenza hole sokumele athathe imali ayiholileyo ebizwa ukuthiwa yimali ayethenga enye imali, imali eyethengayo ke dola lemelika kumbe amarandi. Yikho ke hayi ukuthi ke indaba ze-corruption zehle eZimbabwe kuzothatha isikhathi. Umunye ikhonomi yomele ulungi abantu benelisa ukuthi bahole izimali ezithengayo impilo ibe ngcono izayehlisa ke izinga ke le corruption lele selibona seliqanse kakhulu.
Yena uhulumende uyabonakala na njengomuntu ofuna ukuthi aqede inkohlakalo na?
Uhulumende wenza njengomuntu lwana olamasimu akhe athe lamasimu akhe abe sesenza odoli labani zigodwa gqokisa amalembu ungani ngumuntu esethusa indwangu esethusa inkawu umbe zama ukwethusa lenyoni zonke inyamazana eziyibudli ukuthi zingangena emasimini. Kuyananzeleleka ke ukuthi ke isikhathini esiningi bonabo ababenza i-corruption abakuhulumende ke babanjwa babotshwe baphinde bakhululwe. Asikaboni ke izakhi isenza i-successful prosecution ukuthi umuntu uyagwetshwa sibili ahambe ayebhika, kodwa sibona bebanjwa bebotshwa bahambe emakhoti baphume bengela macala kumbe baphume ngebheli icala langkhona life linjalo nje lilodile. Asiboni umzamo kahulumende uzama ukuthi uyehlise ke izinga ke corruption elizweni. Sibona ngazathi nje kuyafanana ebesethusela uhulumende abantu kodwa abantu ababotshwa ngoba corruption enkulu eningi phezulu khona ngale kungatsha zakhe na uhulumende hathi ebantwini kazana.
Umnumzana Edwin Dlovu ucubungula ezombusazwe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngeke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba aGNEO. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usekhuthaze ababalisi ukuthi baye ezikolo ezivulwa namuhla ngoba udaba lweholo labo luzahlaziywa. Iphephandaba leNews Daily lilodaba lokuthi abaphathi bezikolo oheadmaster labo sebazise uhulumende ukuthi bazabambisana namatitshala ukukhalala umsebenzi. Amatitshala azise ngeviki edluleyo ukuthi abasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba imali abayiholayo ingeneli ukuthi baye emsebenzini. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, livuka njani basakazi beStudio 7 labalaleli. Siyabonga kakhulu ngakho konke elisenzela khona la ngenhlelo lisipha zona. Nelami igama u-Adolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile ndaba kaMzorewa lo sehambe wavuka ethuneni. Lo bamuthi ngumonzora lo. Lo monzora lo impi aseyiqala manje le akaqaleli kumbe ama-leadership ye-Citizen for Coalition for Change. Kuphela seyiqala nathi thina uZulu thina abavota angeke asitshele ukuthi abantu esizobafaka ngabantu bakhe uzoba recall lokho sekungaphela kuchitheke kugayiwe masokunje engadlala ngemiqondo yethu angeke sizwe ngaye thina umuntu uzenzela silalo ilungelo lokuvotela thina iphathe sifuna sobantu bakhe thina sezavuka kusasa sithi abantu bezimbabwe ngabantu bakhe ngitsho la umnankagu angeke azamsize ngitsho nayo uJacob Mdenda lo ocorrupt lo angeke azamsize zile ezana uPF yakhe leyadla nayo angeke izimsize otherwise le MP yaseyifuna ukuyiphehla le angeke izimsize uya uzithela ngepetrol ebese yiqhumulile ngoba le nto ayenzayo le angeke izimsize le uzoba umuntu ozohlala ngumabona bulawe ozodlala egijima lapha athu yenza khona irally abantu bemgijimise ngele izinto azenzayo ezatshenziswa ezana uPF thina angeke sizwe ngaye lokho lasekwenza lapho sefike lapho kugcina khona sesifikezele kwanele manje ngalokho konke akwenzile emuva.
Salibonani, salibonani maZimbabwe amahle lani basakazi. Ye hayi siyajabula ukusithulela inhlelo ezinhle kuStudio 7 silalela imibono yabantu ethiyeneyo okuyikokwenzakala eZimbabwe lokunye sicabanga ukuthi kungayenzakala. Ye kanti kule ndaba le ukuthi amapolisa asegwanda ngale ayekela umuntu efile beloko bemile beswele ukuthi bengayenza njani. Zakhamizi zeGwanda umuntu ongakwanisi ukusebenza xotshana umuntu qhathe umuntu oyazi umsebenzi kungene umuntu oyazi umsebenzi endaweni yona le ngoba abapoyisa laba abanye labo sebenza emsebenzini ngokuthi bafuna imali kuphela nokuthi ukuthi bawazi umsebenzi umuntu yabungususwa kibokona le emazwini kokona ngale bungususwa kibokona le majournaland ukuthi ebuye kusebenza ngapha ebuye sizihlalela kuphela yena ngoba sefuna ukuhola.
Sanibonani wasaziwa Studio 7 abalandela Studio 7 kuzindawo zonke ezizwe mpingelele okhulumayo womoya okuzalwa indoda izalwa ubani. Mina ngizothanda ukugxila kakhulu kwezombusazwe kulawo mama kule ndaba kamama umakhulu nendaba kabakumbuzo ukuthi le nto le akusobala sebebonisa ukuthi bona abekho kupolitiki ngokuthi bafuna ukuzomela uZulu bakupolitiki ngoba befuna ukwenza izikhwama zabo zigcwale imali ngoba ungathi ukukhangela ingxabano yabo vele imali omunye ufuna imali kwelakhisayo omunye nafuna imali kwelakhisayo. Ngibe sengiqhuzela njalo ukuthi ngoba siya unyaka ozayo sengathi singaphuma sonke ngobuningi siyovota sivotele utshintshe bantu bakithi. SinamaZimbabwe sesihluphekile ngaphandle kwelizwe ngaphakathi kwelizwe kuyafana siyahlupheka ngakho-ke asivoteni sizame ukulungiselela
Yes, sanibonani bakithi. ngibingelele mpela konke amalunga eStudio 7 konke nabasakazi bakhona. Sibonge umusa wenkosi othe ukusinika wona. Yeah. Bakithi akonto etheni engizoyiphawula khona lapha. Kuphela ke nesimanga kakhulu ngale politiki engiyibona isenzakala ezweni eZimbabwe phakathi kwamabandla la akuthiwa ngama opposition. Bakithi abanaso isibonelo esitheni. Abanakho abakuphetheyo abangakutshela abantu ukuthi bazobenzela khona uma bengabe semandleni okuphatha. Kuphela babonisa nje ubudlwangudlwangu babo. Kuyaphithizelwa. Kuyaphithizela, kuyalwiwa, kusiwa nemakhoti, kwenziwana lokhu nalokhuyana, kuyathukwana. Kahle kahle umlayeza mpela mina engingawutshela abantu ngithi mina laba bantu bathe bona baphethe lokhu ayi awukho. Ngomakhubhe ngapha, ngomonzora ngapha, iphansi phezulu, toti nechikalanga ipuna ndikubuze baba. Akule mabalume, hayi nje into nje engithi nje mina ngikhumbuze ke abahlali baseZimbabwe okungabantu baseZimbabwe ukuthi bakithi njengoba kuzoyiwa kuma election nje kulunyaka ozayo, bakithi asiqapheleni ukuthi sikhetha obani kuba basimele kumbe basihole. Hayi la mandlwana la engiwabonayo lawa nje bakithi nezimali zokuthiwa bayaziphiwa ukuthi bakhankasele ukukhetha ukudlala ngemali nje, ayikho into eyenziwayo lapha. Ye, ngibonge bakithi khona lapho nje bengithi ngipha kuna lapho kuleso sigaba okhulumayo lishagwana elikhulu esigabeni sabo sokuzalwa. Ngikhuluma ngise Johannesburg ngokusebenza khanya nencube. Ngibonge bakithi amen kuleyo ndawo.
Liyabona siyabonga balaleli, siyabonga ama supporters be Studio 7 kakhulu kuyezwakala konke. Uyabona omanzora labo khuphe laba ngabantu abavela bazijayeza ukuganga kumbe bakwenzela ukusweleni kolo umunzulu uthi uyangena ufisa ukwengena embusweni kambe libone ngani kulo muntu ongavotela umuntu ongavotela umuntu olengqondo ezinje. So hayi nje nje ngicabanga ukho umuntu ongavotela umuntu ongabekezeliyo. So kabekezeli uyadelela abantu ubenzani ngabakho abadalayo. Hayi laye umakhuphe ngokufana nayo wonke ngabantu sokubuhlungu namhla kibo ngakwakusenzwa kwabanye bayibona ngani ku right namhla sokubuhlungu sokubuhlungu abakufundele kibo kodwa ukukhokheni naye kabakho. Mbonga lalaba abathi bona kuthiwa ibalaleli elithi CCC uthi uthiwa ngochamisa chete chete. Well hayi kuyikucabanga angisoli umbono wakhe muhle sibili umlaleli kodwa ke amboni kusitsho njalo. Ake sibone nini bazali uchamisa kaphithizeli galabudlwangudlwangu galani nifela kuphethi usefe ukuthi kuphela lishona kodwa ke kaphithizeli galabudlwangudlwangu. Ake simkhangele nini nje sibone nini kumbe noma sibone ni plan ngayo simiyekele singamkhulumeli nje amabalazima. Hayi yena mbone ngani wakhetha ukuthi ezosikhulula omqondisi wasikhulula bekangamandebele balwisela thina vele ngamandebele osiwa ngilizwe bonke amandebele balwisela thina asikusoli asikusoli kodwa ke ufanele sikwazi ukuthi la uchamisa futhi ulwisela sonke. Hayi mina ngingamboni iphutha lakhe shema ngingamboni iphutha lakhe. Abantu abangalaqiniswa ngumonzora lobo makhupha alaba ke abantu abazidlayela umdlalo wabo bodwa ongazwakaliyo ukutshela bexotshana ngapha bexotshana benzela ukuzulisa abantu kuphela abantu bezwile bele beswete idirection beswete idirection nyabonga. Liyabona siyabonga balaleli, siyabonga ama supporters be Studio 7 kakhulu kuyezwakala konke ukukhulunywa. Uyabona omanzora labo khuphe laba ngabantu abavela bazijayeza ukuganga kumbe bakwenzela ukusweleni isikolo. Umanzora uthi uyangena ufisa ukwengena embusweni kambe libone ngani kulo muntu ongavotela umuntu ongavotela umuntu olengqondo ezinje. So hayi nje nje ngicabanga ukho umuntu ongavotela umuntu ongabekezeliyo. So kabekezeli uyadelela abantu ubenzani ngabakho abadalayo. Hayi laye umakhuphe ngokufana nayo wonke ngabantu sokubuhlungu namhla kibo ngakwakusenzwa kwabanye bayibona ngani ku right namhla sokubuhlungu sokubuhlungu abakufundele kibo kodwa ukukhokheni naye kabakho. Mbonga lalabo abathi bona kuthiwa ibalaleli elithi CCC uthi uthiwa ngochamisa chete chete. Well hayi kuyikucabanga angisoli umbono wakhe muhle sibili umlaleli kodwa ke amboni kusitsho njalo. Ake sibone nini bazali uchamisa kaphithizeli gala budlongu dlongu galani nifela upeti usefe uti kupea lishona kota kega pitizeli gala budlongu dlongu agesi mkangele nini nje suwane nini kumbelo masibwane ni plane nga isi mie gele singa mkulumeli nje ama bala zima aie na mbone ngani wake tukutezo skulula omkondi zwa skulula vanga mandebele balbisela tina vile wa mandebele oswa ngidizo bonke wa mandebele balbisela tina asigusodi kasigusodi kota kia ufani siwazi kudila uchamisa futu lwisela sonke ayi mnanga mboni iputa lake shema nga mboni iputa lake abantu abangala qinisa ngomonsora lo kumakhupe alaba ke abantu abazivela umdlalo wabo bodwa ongazwakali ukutshela bexotshana ngapha bexotshabe benzela ukuzulisa abantu kuphela abantu bezule bele bezule bele bezule bele beswethi direction beso direction nyabona
lawo bekungamazwi enulina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo, iqembu leSenegal linqobe ele Egypt nge-4-2 ngemva kwembekwa kumbe ama penalties. Amaqembu omabili aqede umdlalo enguchiki lobhanqa 0-0 kodwa ngesikhathi sembekwa eleSenegal liwathele wonke emambuleni kuthi ele Egypt lona lavinjwa kabili. Kwezemelika, umongameli Joe Biden wenze umhlangano lentathelo lezindaba ngomgqibelo ezichaya ihlombe ukuthi wenelise ukusungula imisebenzi eminingi kakhulu ngenyanga edluleyo. UBiden uthi selukhu wangena esikhundleni sokuba ngumongameli usenelise ukusungula imisebenzi eyedlula izigidi eziyisithupha 6 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe ehlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami ele America lingani abantu sebeselwe emsebenzini wokuningi bawo. Kuyananzelela ukuthi ekungeneni kukaBiden sebe-create imisebenzi eminingi kakhulu edlula ama 15 million. Iyakhula imisebenzi eyinye yayinyamalele esikhathi se-COVID esikhathi pandemic. Kodwa sibonile ukuthi January ubreak ama record athize. UJanuary inyanga kaJanuary kuphela banelisile ukuthi lethe imisebenzi efika ku 407,000. So le ibreak record akusokulesikhathi kwagcina kuyenzakala lokho mbe ngithi azake kwenzakali into enjalo. So ngalokho hayi kwezemisebenzi ukhanya ngathi abantu sebuyele emsebenzini, imisebenzi iyavuleka, amathuba atholakala. Uyananzelela ukuthi abantu abaningi ade sibe kunike retirement age kuthe sokuphela i-COVID kumbe ngithi i-COVID nganto ayisideda mbijana abaningi bahle baretire. So abantu abaningi ade bedinga imisebenzi ngesikhathi se-COVID kumbe ade bedinga imisebenzi ngesikhathi eside sebe lamathuba okuthi bethole le misebenzi.
Nxa ukhangele imisebenzi eyenziwa nguBiden ungathi ngumongameli olamacebo na?
Ye, ngombono wami mbona uBiden ngupresident osebenzela abantu, ukhanya ngumuntu lenhliziyo yabantu okubangela okutshengisela ukuthi ngumuntu ofuna abantu ukuthi besebenze, njalo ngumuntu onanzelelayo ukuthi i-economy ye-America ukuthi isebenze iye phambili kumele abantu besebenze. Siyazi islogan sakhe asisebenzisayo during ama-election yiso angathiwa was implementa, njalo uyaqhubeka e-advansa ukuthi abantu abadisadvantaged kakhulu abantu abamnyama lenyimhlobo bethole amathuba emsebenzi. So ngombono wami mbonanga naye president odingakalayo kwesikhathi lesi, besingadinga upresident onjengo-Donald Trump ongu-businessman ozabe gijimisa ukuthi eme labangane bakhe ama-millionaires ama-billionaires. So bekudingakala vele umuntu olenhliziyo yabantu, umuntu ozabona ukuthi ama-minimum wage abantu ayakhwela, umuntu ozabona ukuthi inamba labo mama abathola imisebenzi eqakathekileyo liyakhwela. So ngombono wami bonanga naye uBiden nguye upresident ozaqhubeka ekhokhelele Melika usiya emadlulweni aluhlaza.
Umnumzana Busani Ntini ngolandela izombuso yesazwe ehlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ese New York. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapolisa acitha ngodlakela umbuthano webandla le Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru izolo. Icele le MDCT lisungula umkhankaso wokutshaya amabhodo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.